Abafundisi bamabandla achiyeneyo ezokholo, abalandeli babo kanye labezinye inhlangothi zempilo, bathe gwaqa eLight City Hall koBulawayo lamhlanje ngenjongo yokuthandazela idolobho leli. Umeya wakoBulawayo uMnumzana Solomon Mguni uhle wathatha leli thuba lokuchasisa ngesimo samanzi esisemadamini anathwa ileli dolobho.
Angizange ngikwanise ukuthi ukulibona umnyaka uqala. Ngiyabonga uNkulunkulu osigcine njengedolobho, usigcine kuhle kakhulu. Ngalowo mthandazo ka-2020, asiceleni kuNkulunkulu ngoba idolobho lakoBulawayo lapha amadamu ethu ayiku-34.75%. Lapha amanye amadamu amabili angasasebenziyo, anjengeMzingwane le-Aphancema. Insiza iku-37.71%, iNyankuni yona iku-51.72%.
Idolobho lakoBulawayo libhekane loduko olukhulu lokusilela kwamanzi ngenxa yokuba amadamu awatholanga amanzi eneleyo. Izakhamuzi ziqeda insuku ezine kusiya kwezinhlanu zingela amanzi aphuma empompini, njalo izikotsho eziningi emalokitshini azisebenzi. Umeli weZimbabwe Council of Churches uMnumzana Lazarus Mpande kanye uthi isimo esikhona emphakathini yiso esenze babuthane ukuze bacele kuNkulunkulu ngoba lokhu sokungaphezu kwamandla abo.
Injongo ukuthi sibe la umthwalo webandla wokuthandaza, thandazela isimo somphakathi, ikakhulu sibhekane lokuswelakala kwezulu. Ukuswelakala kwezulu kuyinkinga ngoba izinto eziningi zizowonakala, ngamanzi okunatha, izinyamazana, abantu jejikelele kuzama luhlupho. Silokhu jabula-ke ukuthi le njongo asihambisani kwendawo, sesiyibeke kuNkulunkulu ukuthi asisize ngamadamu ethu.
UMnumzana Promise Nyathi, umfundisi webandla le-Church of Christ, uthi ulusizi ngoba intsha ayiphatheke emhlanganweni enjengale ephathelane lentuthuko yedolobho labo.
Into edanisayo ukuthi imhlangano enje isuka-ke ingene ngabantu abadala kuphela, kanti abatsha bayekela izinto lezi bathi ngezabadala. Kodwa-ke ngiyananzelela ukuthi-ke ikusasa ngelabatsha, ikusasa ngelabontanga okumele bazilungisele uBulawayo wabo ngendlela abayithandayo. Ngoba abadala laba izikhathi zabo sezisondele zokuthi basuke emhlabeni.
Omunye wabafundisi abakade bekulumbuthano uMnumzana Gilbert Mzenzi Babasa uncome ukuqoqwa kwalumbuthano.
Kube kuhle ukuthi sihlangane namhlanje sithandazela umuzi wethu wakoBulawayo. Singabantu bakoBulawayo sisuka ezabelweni ezehlukeneyo, sikhonza ngendlela ezehlukeneyo, singabemuli ezihlukeneyo, kodwa simanyene ngoBulawayo munye. Sithandazile, sikhalile uThixo, siphendukile, sicele izulu kakhulukazi, izulu amanzi ngoba amanzi ayimpilo.
Abafundisi baveze ukuzimisela kwabo ukuthi bathandazele idolobho lakoBulawayo ukuze kube lokuthula njalo lithuthuke. Ngesizathu sokuthi idolobho likhangelane lodubo olukhulu lokusilela kwamanzi, bakhala ngokuthi umsebenzi wonke enhlangothini zonke zempilo uyaphazamiseka nxa kungela manzi, okungabuyisela muva imizamo yonke yokuthuthukisa leli dolobho. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.